siqale ngokuthi senzwe lokho okuthiwa yi-official opening. Sice siqeda lapho-ke sasesiba le-lunch break. Ku-lunch break singenile-ke kathe sinikhuluma kunjenje kwenziwa ama-thematic topics esiyizo esikhuluma ngazo. Yizo abazenzayo okwamanje. Ama-youth labomama sebesenza ukhetho lwabo. Ake sizabe sesenza ukhetho lwe-main wing kube yiko ukugqiba umsebenzi. Akukaqaliswa-ke ukuvotwa okwakathesi sebeqalisa ukwenza ama-deliberations abo ama-youth lokhu besenza-ke iyaqhedisa-ke nabo sebezaqalisa ukuthi benze ukhetho lwabo. Okwakathesi kakulamuntu osekhethiwe balungiselela ukuqala manje.
Babuye ngobuningi yini abantu bonjalo, ngobani abakhulumileyo?
Iqiniso elihle ungakhangela-ke umumo owelizwe umnotho lokuswelakala kwemali. Kuyisimanga kungamandla kaNkulunkulu ukuthi sibe labantu abaningi kangaka abavela ilizwe lonke jikelele. Ngoba ngikhuluma kunjenje sikhangelele ukuthi abantu abakhona lapha bafika about 7,000. Ngabantu abathokozileyo njengoba usizwa kule msindo wokuhlabela, bonke abantu bathokozile behlula khona ukuthi ilizwe kalilamali bona kodwa badinge iy'ndlela zabo zokuthi isebenzise.
Kuyini okumqoka okukhulunywe ngumnumzana Morgan Tsvangirai kulo umhlangano?
Well, kuningi-ke okumqoka akhulume ngakho. Okukakhulu okumqoka yikuthi-ke thina njengebandla sesenze okufaneleyo. Lo nyaka-ke into esizayenza nxa sisuka ku-Congress lapha sizahle senze sihle sikhethe ama-candidates aqalise ukusebenza okweminyaka engu-4 ukuthi balungiselele ukhetho. Sigoqela-ke laye umnumzana upresident uTsvangirai ukuthi bahle baqale-ke kathe sukusebenza belungiselela ukhetho ukwenzela ukuthi nxa sesiyafika-ke ekhethweni ngo-2018 isivuthiwe-ke indima yavembisile-ke umnumzana upresident uTsvangirai ukuthi hatshi bo lo nyaka oka-2018 nxa kubuya ama-election-ke sikhangele ukuthi kona-ke thina sizanqoba-ke ibandla le-ZANU-PF njengoba lilokhu libona-ke bona bayaxabana.